Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni yostudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-16 Nhlangula 2021 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zesabela udlakela oluthenjiswe ngezinye izizalwane zalelo lizwe ezithi abokuza kumele baphume baphelele namuhla.
Umuma esibhekane nawo ngokuthi bakhona amaqembu ikakhulukazi laba abazibiza ngedudula abathi bona bazofuna ukuhlasela abantu bobuzi.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamakhulu amabili lamachumi amane lanye 241 ababanjwe igciwane le-coronavirus okulinani eliphezulu kakhulu kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Ngesikhathi amabandla ezombusazwe eqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo, ibandla leZANU-PF lithi lokhe lisakha elikubiza ngokuthi ngama-cells.
Siyakhuthaza njalo ukuthi uhulumende bavule akwenze kube lula especially lapha emadorobheni ngoba ngiyawazi emakhaya ngale izinduna labo sabhuku bengakubhalela incwadi kuba lula kakhulu pho ke ngapha emathawuni.
Kuhlelo lapho esikhangela ukwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023 lamhlanje silebandla le-MDCT.
Njengebandla le-MDCT sisemkhankasweni wokuthi sigaye amavoti ngokuhamba ebantwini siwakhuthaza ukuthi baphume bayevota ikakhulu laba abazaqala ukuvota ngo-2020.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zesabela udlakela oluthenjiswe ngezinye izizalwane zalelo lizwe ezithi abokuza kumele baphume baphelele namuhla. Inhlanganiso ezimbalwa ezibalisa ethiwa Dudula zibikwa beziqoqa uhlelo oluthiwa Operation Dudula oluzenziwa namuhla olokuxotsha abokuza kulelo lizwe. Kesizwe amazwe omunye wabenhlanganiso le ekhuthaza izizalwane zakwele South Africa ukuthi zixotshe abokuza.
This thing I need is education. I mean, if you go today, you go to Helen Joseph, you go to a general, every hospital, secondary like QE, because Pangwas, there are people who are not supposed to be here. Hey, better. If you put your operation today, on the man, I mean, Uzoma for a year, Pangwako, Pinamakikam, and you must accept this. Then I use the word Amakikam. Yes. I'm a foreigner who are not supposed to be there. You know, in every sector, and there are people, you know, unfortunately for some assassins of South Africa, there are people who think that this issue is not affecting them because some of them, they are doctors, they are lawyers, but it is coming.
Lo ke ngomunye wabenhlanganiso ethiwa Dudula yezizalwane zakwele South Africa ekhuthaza abahlali bama-hostels eJohannesburg ukuthi baxotshe abokuza kulelo lizwe. Siphinde saxoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusi Moses Banda, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umuma esibhekane nawo ngokuthi bakhona amaqembu ikakhulukazi laba abazibiza ngedudula abathi bona bazofuna ukuhlasela abantu bobuza kodwa bathi bona bafuna ukuthi baphume babhekane nabantu mhlawumbe abangenayo incwadi eyifanele ukuthi bahlale kumbe benze lamabhizinisi endaweni abazenzayo. Kanti-ke sike sezwa namhlanje ukuthi kube kwabakhona ukuhlaselwa kwezindawo ezithile lapha eSoweto lapho kubonakale sokuqala ubudlova nokuphula kwezitolo abantu betshontsha. Kanti-ke nabona labo bantu amaqembu athi wona yiwona afuna ukududula abantu baye bathi hayi abahambisani nalokho okuhlasela. Kodwa siyazi ukuthi naseThekwini sizwele ukuthi kuqalile ukwenzeka izinto ezifana nalezo. So umumo awumanga ngendlela kahlehle leyo ukuthi kunokuthula. Sonke sibheke ukuthi kuzokwenzakalani kwela kusasa kodwa asixoxisana namaphoyisa. Amaphoyisa athi azobe egcwele eTraden nasezindaweni ezifana nabo-Diepkloof, oBeria, oYoveli, oInasitha, oJobeki nakoJiphi lapho kubhekelwe khona ukuthi kungaba badlame ukuze baqiniseke ukuthi lolo dlame ngeke luze lithukwenzaka ukwenzakala kanti yona le ndawo yase Deep Kloof okukhona qale lento kukhona njalo nezinhlanganiso eziningi ezizohamba ziye khona kusasa siyohlangana ngo 8 ekseni e Deep Kloof Hall lapho laba bantu bedudula bathi bayahlangana khona ukuthi bayomaka babhekane nabo ukuthi kahlehle yini le okumele ukuthi yenzakale ngoba abantu abaningi abafuna ukulandela okusemthethweni abavumelani nalezi zenzo
ungasela ukuthi sekuthiweni ngodaba lwe coronavirus sizwa kuthiwa umongameli ube khuluma esethula amazwi akhe ungasela ukuthi utheni njalo sokuhamba njani
umongameli uye wathi namhlanje ukusukisela phakathi kobusumbe kwamabili lapho imithetho eye level 3 isibekiwe kusho ukuthi izwe liyaphakama liyaphakamisa isimo sokuvikela kwe COVID-19 siye kuzinga lesithathu okusho ukuthi isikhathi sokuhamba ebusuku i-curfew izoqala ngo 10 kuze kube ngo 4 ekseni siyengezwa futhi kusuka ku 11 lapho bese sikhona kanti njalo ukudayiswa kotshwala kusho ukuthi kuzo lezi ndawo zokudayisa utshwala abantu bebuthenga behamba nabo emakhaya kuzokwenzeka ukususela ngomvulo kuze kufika ngo lesine ukususela ngo 10 kusiya chaya u 6 ntambama bese kufithi ngama holiday abuza ukudayiswa kanti ke izindawo lezi ezifana nama restaurant nendawo zokujima zizovalwa ngo 9 ukuza zivumela abayisebenza ukuthi zikwazi ukuthi zisuke emsebenzini ziyofika emakhaya uthenga ngakashaya kanti indawo edayisa utshwala ezokuzijabulisa abantu bedlela khona ezijwayele ukuthi abantu badle babuphuzele khona zona zizokudayisa ke ngokuhambisana nokuthi izincwadi ezibavumela zibagunyaza ukudayisa zithi bashayise isikhathi bani kodwa kuze kugcine ngo 9 njalo isikhathi sokuthi abantu bahambe baye ezindlini kanti ke futhi njalo siyathola ukuthi phezulu kwalokho amanani abantu ezifeni asebuyele ku 50 njalo ukuphuza endaweni ezingaphandle kakusavunyelwa njalo abantu bayaqhuquzelwa ngokufana ukuthi baqhubeke besebenzisa ama mask
Umnumzana Vusi Moses Banda umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Lwezempila kahle luthi kulabantu abangamakhulu amabili namachumi amane lanye 241 ababanjwe igciwane le-coronavirus okulinani eliphezulu kakhulu kumaviki ambalwa asanda kwedlula lolu gatsha luthi akula muntu obhubhe ebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 lalo lokhu lisehla Kumanani ayizolo kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1162 abahlatshiweyo iningi lababanjwe igciwane le-coronavirus ngabavela esigabeni seMashonaland West abedlula ikhulu 115 kulandele iMasvingo elabangu 37 Ngesikhathi amabandla ezombusazwe eqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023, ibandla le-ZANU-PF lithi lilokhu lisakha elikubiza ngokuthi ngama-cells emawadini alo. Okuluhlelo oluqakathekileyo nxa sekulungiselelwa ukhetho. Umnumzana Joseph Chuma olilunga laleli bandla uchasisele usithandekile mhlanga we-Studio 7 okuningi ngalolu hlelo njalo waxwayisa abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ukwenzela ukuthi kungaphungulwa izihlalo zabameli babo edalele ephalamende.
Ye ibandla lethu vele nxa silungisa umhlangano wethu siwuqasela phansi nxa silapha emadorobheni nxa semakhaya sikubiza sithi ngama-villages loko kuthi kubana esigabeni lapho ohlala khona singani kumzekeliso oyiphilanda iline yami yona leyana kumele ngiphumelele abantu abahlala kwaphana iline eyodwa kona pha sibe ngufisi xa singufisi sesibumba ke ihleli kona pha kude iline elandelayo la ingabumbe yayo iline elandelayo ibumbe yayo lokhona kwenza ukubana sikwanise ubakwazi abantu bonke abakhona beduze njalo sesikwanisa lokuthi wena nxa sisezini inhlelo njengazona lezo zokubhalisa sokulula ukubizana kona phana singomakhelwane omakhelwane buyani ohabhalisa ngubani uhlupho kuyini sesimncedisa umuntu nxa elohlupho ngoba siyazana phela sesigabeni sinye esifana nayo khona beduze duze singomakhelwane so sisebenza njalo futhi kube lula ukufinyelela labantu nxa sisuka amasezi labantu sesiyabumba ama-branch siqhuba siyabumba i-district andabona siyabe siloku sibumba ngabantu esilokusazana kwabana sisebenzelana ndawonye kube lula ke ukubana sibe sonke sibe ndawonye sibe kwazi ukuthi lo uhlupho lake kuyini ancediseke nxa encediseka kuhamba kunjalo nje
liqhube kanjani uhlelo lokubhalisela ukuvota kule ngxaki yini njengoba sisiza ukuthi lokho bebalutshwana
uhlelo lokukhuthaza abantu abana bebhalise ukuvota luqhubekela lusiya phambili sibili ngibonile amabandla atshiyeneyo kuhlanganisela even ne-MDCT sibonile bebuthanisa abantu bezama uba ubana beba-encourage siyabona nalaba abathanda ukubhala kulezi ezama-social media o-Twitter langaphi ngaphi labo bezama into efanayo lathi njengebandla lezamphefu besiloku sikhuthaza sibili amalunga ethu bona ahambe ayobhalisa kuyadanisa sibili inani labantu ababhalisayo lapha koBulawayo liseselilutshwane kakhulu liphansi sibili well abanye bahlutshwa ngamaphepha lawo amele bebe lawo ama-ID lento ezinjalo nje so siyakhuthaza njalo bana uhulumende kavule akwenze kube lula especially lapha emadorobheni ngoba ngiyawazi emakhaya ngale izinduna labo sabhuku bengakubhalela incwadi kuba lula kakhulu pho ke ngapha emathawuni besifuna ukukhuthaza uhulumende bana ngabe uyavumela ubana okhansela labo MP bekwanisa ubana bebe ngabanye babantu abakwanisa ubana bebhalele abantu izincwadi njengoba lapha koBulawayo siyakwazi abaningi bazalele eSouth Africa abanye noma bezalele khona abazali basehambe eSouth Africa baloba khonale so akwenzakale khonoku ubana kube lula ubana abantu bathole lawo maphepha okuthi bona bakwanise ubana bayebhalisa ukuvota
sake saxoxa nawe wona lo umsakazo sithi kufanele abantu bebhalisele ukuvota ngoba sokuzanciphiswa inani lezigaba lezitulo ephalamende
i-delimitation exercise iyabuya ngempela njengoba ukutsho njengalapha koBulawayo silama sithi angu-12 nxa ngikhangele mina i-delimitation exercise leyo ingenzakala singagcina sesisalele ngamasithi mhlawumbe angu-9 kuphela so khonokwana kusuka kusilimaze ngoba siyabe sesile-less representation ephalamende okusuka kutshengisa ubana mhlawumbe u-MP ademele ekhave isigaba esingaka uyagcina sekhave isigaba sesikhule kakhulu agcine ngasafinyelela ukusebenza kuhle esebenzele abantu khonapho endaweni yona leyo so kuqakathekile kakhulu ubana ngabe abantu sibili bayasukuma ngobuningi babo behambe beyobhalisa ukuvota
lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC
Kukumanje lesikhangelo ziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leDaily News lithi umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi ukukhulumisana kwakhe lomongameli Emmerson Mnangagwa yikho kuphela ukungalungisisa umumo welizwe. Lokho kulandela imbiko ethi uMnangagwa wahlala phansi wakhulumisana lomnumzana Douglas Monzora kuyonale iviki. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi isigilamkhuba esadenya amapholisa kweminyaka engamachumi uMusa Touch Abdul oyaziwa ngelokuthi Bosketa lamalunga eqembu lakhe ayisithiyagalolunye batholakale belecala lokuba lemibhobho okungelamvumo emthethwandaba weHarare sebelinde ukugwetshwa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sokona mbasazi kwa Studio 7, walandele kwa Studio 7, akuluma ya umoyo. Nanzatandu kile kakulu ndewa nga babu kawle. Oti ikona, abantu bazamathebile ndi, yakubhaliseni ukuvota bahleli besemuva ngoba abekho basemazweni afana naseSouth Africa. So nginombuzo mina kubabu kawle ukuthi mhlawumbe if engawuphendula ngajabula kakhulu ukuthi kwenziwa yini ukuthi abantu bakithi besindebeleni iningi labo libe seSouth Africa especially intsha. Ngajabula kakhulu uma ubabu kawule ngaphendula lo mbuzo. Ngiyabonga.
Sakubona ndivuka njani? Yebo, mina nginguPatrick Siba lapha koBulawayo. Yikho-ke bengicela ngincede lapho ukuthi inamba ngilithola ngokusendelwa amameseji. Ngiyasendelwa nje into ezibuya layo komunye olelinkini khona ngapho yena naye kala linki nawe uyasendelwa. So bengicela ukuthi linikelani i-direct link ukuthi ngikwazi ukuxhumana naye Studio 7 khona futhi ngikwazi ukunginama-comments inani ngikwazi ukusenda kuhle khona ku-direct ngoba ngina-direct number i-direct link yini ngizokusendelwa lami ngabanye. I think I've got a lot of comments ngisizwa but angikwazi ukuthi ngiyabe ngikhuluma nani kahle yini Studio 7 khona ngapho. Maybe it's the wrong side of the story but Studio 7. So bengicela lami linike i-direct link yena. Ngiyabonga kakhulu linganinceda. Njalo ngingumuntu lami ongaboniyo isiphofu. Ngibefuna ukulami ngiyayithanda Studio 7 kakhulu but ngibefuna ukuthi ngixhumane nani direct.
Libanani basakazi be-Studio 7, abasakazi abahle nelisakaza njengoba zinjalo. Mina ngubhanda moyo omnyama esigabeni ilima West Plumtree. Mina ngiloku jabula okukhulu ukuthi izaphu mayingaba ngendlela engiyibona esihamba ngonyawo lwayo ukuthi bantu beZimbabwe supportani izaphu sikwazi ukulungisa ilizwe leZimbabwe ngomoya phansi singalwi siyelwani ngokuvota liregister ngokuvota ngokuningi likhuphula izaphu ikwazi ukulungisa inkinga lezi ezihlala zisemlonyeni ozabe ugugura wunde izaphu lezane ezilomlando waleli lizwe. Ngicela abantu bakithi ke sifundeni ukubheka ezinye izinto ezibalulekileyo. Mina ngubhanda mina iPlumtree kulilima wethu.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani Charles omuhle. Ngiyabingelela ngithi ninjani lonke abasakazi bethu esibathanda kakhulu. Igama nguSipho, Sipho Njobe andiphesholosho. Mina nginokukhala kancane mhlobo zami. Ngikhaliswa yile nto eyenziwayo ngo-MDC la. Hayi, sekufanele kuthathe igama libe yi-1 ke-MDC Alliance, MDC Alliance. For what? Kanti wayebona bengakwazi ukuthi bezivumelelayo. Bafuna ukuthatha amavoti abantu. Bafuna ukutshontsha amavoti abantu. Kusela basetshenziswa izandla baba. Basetshenziswa izandla straight. Ngibone nje kuthathe le campaign lengakithi. Why vele besekhampeni abafunani? MDC ayinancedo ngoba nanku abantu bakithi bebephuswa amanzi anamasimu. Ayinancedo i-MDC, ayinancedo. Kunini ama-councillors amashona efakwe laphana engayenzi next kungama-councillors e-MDC. MDC as is useless. It's a useless part. It's like zand. They are the same because they are bayeza into efanayo. Noma i-MDC ingaphatha kulelayizwa ayikho into ezolunga. Ayikho into ezolunga. Into engcono nje engiyibonayo thina amaNdebele asihlukaneni namashona. Amashona awazi ukuphatha ilizwe. Okwabo nje uphatha ngodlame, kulwa nabantu, uhlukumeza abantu. Exolisa zihlobo zami kodwa kubi lokho okwenziwa ngamashona. Sihleli nje emazweni kuyindaba yabo. Hayi, hayi, hayi. Asiqumeni leli lizwe leli. Thokazi phambili ngawo, nithokazi. Ngicela ulwe kakhulu, silwe kakhulu, sincedisaneni. Amathokazi siyabathanda kakhulu. Asilweni bathokazi. Asilweni. Sathele ilizwe lethu amaNdebele. Sarojwa yizo lezi zinto. Kufanele zibuyele kube emashoneni le, kube nebhoda. Ngiyabonga.
Good morning, Studio 7. Badala liyaphila abancane abatsha bonke mahlabezulu. Ngithi ke ngibonge laphana kumdala ogawule. Ukhulume into engimpela engicabanga ukuthi abaningi ngendlela yokuthi baswa kwesinye isikhathi bengamthandi bese bemjaja. Kodwa eqinisweni izolo ekuseni ukhuluma into enhle kakhulu. Uma ethi uyanxusa laba abaphandle kwelizwe bebuye bezobhalisela ukuvota. Nawe uyabona ukuthi imajority yama-opposition party vele i-outside the country and abakwazi ukubuya bezovota ngendlela yokuthi baya bengabhalisanga. Uqinisile umdala nalo. Ngenye indlela engenza ukuthi ngempela kube lo tshintsho when it comes to ama-vote. So dala ngishayela ihlombe into oyikhulumile mpela usincusile sizwile usinikezile i-tip yize okwelinye ibandla esicabanga ukuthi asimsupport kodwa sikuzwile. Njalo futhi okunye okusenza silimale kakhulu yiwo lo mthetho wenu lo ukuthi umuntu ongaphandle kwelizwe akuvunyelwe ukuthi kwenze ama-ballot papers bevote bephandle kwelizwe. Lo mthetho uyasilimaza kakhulu madala. Zamani gawulele ulungise lo mthetho lo. Ngabona lilungisa ulunga uqonda hayi ngizavuma mpela ukuthi lisebenzela abantu.
Salibonani mazimbabha amahle kuzo zonke izindawo. Mazimbabha amahle ojelele isitende indawana zonke zehlukene kumagrupu wonke. Umuntu wonke omzimbabwe emhlabeni wonke oyiforena ohlala eHebrew emafletini asingadelelwa emafletini. Wonke umuntu manje ilanga litshona akuphule isina ethatha isaka lesina akhuphuke yale fleti. Into nje ehamba phandle esitaradini ehamba phandle nje esitaradini beyizikwadi betotoya izitina zonke ziye phezu kwabo zonke zingadelelwa eHebrew bengadeleli iodiyoleli isenze indawo yonke kumagrupu wonke. Wonke umuntu ngetuesday alaye lesaka lezitina ebeyalesaka lezitina endlini mabeena ngegrupu yabo bekuya negrupu yabo bahamba phansi izitina zonke ezinye ziqhamuke kuleli fleti ezinye ziqhamukuleli fleti zibashaya behamba phansi. Sendaniwa iodiyole kuyo yonke indawo la ubeyizwi ukuthi eHebrew sidelela sabashaya.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi enu ke awalani lokwenza le Studio 7. KwezeMelika, uMongameli Joe Biden ulungiselele ukuhlangana lomongameli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin namuhla kwele Switzerland. Umhlangano lo ukhangelelwe ngamazwe omhlaba ngoba ababili laba bakhokhela amazwe alezikhali zembubhiso, ngakho ubudlelwano babo buqakathekile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi yecubungula ezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni oyisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ubukhokheli bukaBiden kunyanga eziyisithupha asebuse ngazo.
Uma sikhangela kwezombusazwe sikhangela uMongameli Biden, bengimkhangela nje ephakathi kwabakhokheli abanye bomhlaba lapha ephakathi kwabo. Ukuba nguye kwakhe, ukuba mkhulu kwakhe, ukuba ukwehla kwakhe, ukuthula kwakhe, ukuba nguye kuhle kwenze iUnited States of America isibe ilizwe elihle kakhulu. Ukuba nguye kwakhe kungasikho ukuthi ngikhulumele ukuthi ngiyamzwisisa kumbe ngiyamthanda, kodwa ke nxa ukhangele nje ukwehla kwakhe, isizotha sakhe, ukuba yi-statesman kwakhe, kuhle kwenze yonke into yehle ifanane lakhonokho. Ngikholwa ukuthi labo laba manye amazwe labakhokheli bakhona bayakuzwa khonokho, bayakuzwa ukuthi uyalokulibala kwakhe akuthandayo lokho ukuthi America is back. America is back. Kuhle kufake sibili ukuthi mbona ngathi i-foreign relations ziza improve kakhulu kuyona le iminyaka emine elandelayo azabe busa khona. Yikukubona kwami lokho, ngoba esiko bese singathi siwejayele bekungathi nje lokho kungathi i-America iyabreka kakhulu ukuthi hey yeah lokho lokho thina ite si lokho thina ite siza kuthi njengakhona lokho. Bese kungathi abanye bayalahleka ukuthi kathi manje nxa yona sisenze nje thina senzeni. Kodwa mbona ngathi izabuyela sibili endaweni yayo i-America ikhokhele umhlaba njengalokho.
Nxa umkhangeleni uMongameli Joe Biden ukhanya ngumuntu ozaphatha njani udaba lobudlelwano lezwekazi le-Afrika lamazwe afana labo Zimbabwe.
Well, asikamboni kuhle baba uBiden ikakhulu kweze Afrika. Ikuthi mbona ngathi uthe ngena lapha umgano wakhe uvele ugcwele ukukhona lokho akwenzayo khathesi ukuhamba ayemazweni ahlangane labakhokheli laba abanye. Bekuyinto ephosi ngathi isemqoka ukwedlula lokho kunye okwe-Afrika njengalokho. I-Afrika ngibona ngathi bazayihlasela ngokuthi bazame ukungathi bazame ukukhalimela iChina, ngoba iChina yiyo esikhanya isigombolozele kumbe ngathi mina isikolonize iAfrika okwakhathesi. So bona mbona athi bazasebenza kakhulu ukuhlasela yona iChina. Ukuthi eZimbabwe hayi kangezwa lutho ukuthi kungaba le policy ekhona ekhangelane leZimbabwe njengalokho.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni sizalana seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni sesigabeni seTexas.
Asambeni madoda siyovota.
Namuhla kuhlelo lwethu lwezokhetho sixoxa lesikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube.
Njengebandla leMDCT sisemkhankasweni wokuthi sigaye amavoti ngokuhamba ebantwini siwakhuthaza ukuthi baphume bayevota ikakhulu laba abazaqala ukuvota ngo-2023. Kodwa bakhona njalo abaningi abantu asebeyiqola ukhetho yamahlandla adluleyo bengavotanga bengelanje bengelazo nje izathu ezibambekayo esihlangana labo esiwakhuthazayo ukuthi bayevota. Kodwa hayi okwakhathesi njengebandla yimisebenzi esiphezu kwawo. Sibonile ngempela viki u-Vice President Makhuphe ephuma esenza okufanayo koBulawayo, kanti njalo elinye iqula ebeligoqela mina okhulumayo belikwenye indawo njalo koBulawayo sisenza okufanayo. Lokho sikwenza sihlanganisa lokuqinisa ama-structures e-party ngoba yiyo azasigayela ukhetho. Sesiside isikhathi sisukela ku-Congress ka-2014 bese kulezikhexo eziningi. Ngakho nxa sihamba sisenza lokho siyazama njalo ukubana siqinisa ibandla ukuze lizilungiselele ukhetho.
Kulo daba lwegciwane le-coronavirus, udaba lolu luphambanisa njani ekukhankaseni?
Udaba lwegciwane le-coronavirus lusithwalele amagabha avuzayo ngoba bese sikhangelele ukuthi mhlawumbe sesizaphuma esimeni kumbe esigabeni esizima singene lapho okuzavuleka khona yonke imininingwana emayelana lezepolitiki. Kodwa hayi, siyabona ukuthi sokumele sibuyele emuva njalo ngoba i-third wave isibuya njalo ibuya ngolaka esesikubone kwamanye amazwe aphesheya afana labo India. Njengelizwe ke elingamanga kuhle kwezempilakahle, elingela ziphendlela ezime kahle, elingelazo nje indlela eziphezulu njengakolezi zamazwe athuthukileyo, lathi sizalandela khonokho okutshiwo nguhulumende ukuze abantu basile, ukuze singathi nxa silanda abantu sisiyagaya ukhetho le-vote sibe sesokusiba isikhathi sokuthelelana lo mkhuhlane wegciwane le-coronavirus. Kuyinto enzima kakhulu ngoba into singayijayelanga, kodwa hatshi siqakathekisa ukuphepha kwabantu kwedlula ipolitiki.
Kwezinye izigaba ikakhulu ezeMandebeleni, amanani aphumayo atshengisa ukubana balutshwana abantu asebebhalisele ukuvota.
Yebo, kambe kuliqiniso ukuthi abantu beMandebeleni abakasukumi ngokwejayelekileyo? Okunye besathi kumbe ikhonoku okokuthi kule coronavirus, kodwa nxa siqathanisa la kwezinye izigaba hatshi basasalele kakhulu abantu bakithi. Siyabakhuthaza ukuthi basukume ke baphume ngoba lokho yikho okuzakwenza ukuthi sibe lama-constituencies amaningi, yikho okuzakwenza ukuthi ama-constituencies wethu angephulwa, njalo yikho okuzakwenza ukuthi sizwakale njengabantu nxa sikhala ngamalungelo ethu, nxa sikhala ngezidingo zethu.
Linethemba na ukuthi abantu bazavota ngobuningi bevotela ibandla lenu, njalo kuyini kahle kahle obona ungani kungenza ukuthi abantu balivotele ngobuningi?
Ibandla le-MTCT lisamile ekutheni ligcwalisise izidingo zabantwana beZimbabwe ezifana lokuthuthukiswa kwe-economy, ukuze kutholakale imisebenzi, ukuze kutholakale ukuphepha kwabantu endlaleni, ukuphepha kwabantu kwaniseni ukuthi bafundise abantwana esikolo, bakwanise njalo ukuthi bazivikele kwezempilakahle, bakwanise nje ukuthi benze zonke izinto eziphathelane lezimpilo zabo ngezinga eliphezulu. Sisame lapho izithembiso esesimelazo isikhathi eside, njalo silawo amaqhinga esiwakhangeleleyo njengebandla okuthi nxa singaba nguhulumende sizaletha ke abatshali imali ukuze bavuselele ama-industries. Intuthu zithunqe koBulawayo njengakudala, iphansi phezulu liyaniya isenzakala isiphithiphithi somkhonomi kubuyele nje njengoba indlela okwakuyiyo yona, ngoba kuyabe sokuvalwe ikakhulu impompi as a corruption.
Lo ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT besixoxa la ekuhlandla lesithathu lengqoqo yethu yeviki yonke. Esixoxa khona ngamalungiselelo okhetho lomnyaka ka 2023. Tiyani ndlebe lizwe ukuthi kusasa silobani. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezesabela udlakela oluthenjiswe ngezinye izizalwane zalelo lizwe ezithi akukuza kumele baphume baphelele namuhla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.